amajekiseni ama-vaccination la ayathiyana kusiya ngokuthi yiwuphi umhlobo. AweChina ebesilawo lapha elizweni kule Sinopharm le Sinovac la afanele ahlatshwe ngemva kwenyanga yokuqala, hlatshwe namhla esibili kanti ekupheleni kwenyanga. Manje sekunohlupho mbijana elizweni ukuthi bakhona asaliswela i-vaccine yesibili. Kuyabakhathaza ukuthi kabayizuzanga i-vaccine yesibili ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kodwa ungakucubungula ngendlela ye-immunology ye-science, kukhanya ngani akula bubi obungaba khona ngenxa yokuthi umuntu lo kasahlatshwanga ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kungaze kuphuze neviki ezimbili ngenyanga ezimbili, uyabuyela njalo uyehlatshwa esibili, ngoba bathi i-immunity iba ngcono kungaba isikhathi singabe singani siphuzile. But njengohlelo, uhlelo lungo lukahulumende lufanele lube nensuku ukuthi ngelanga elinje. Akungenzeka-ke kube ngokuthi alo abuye ngentando yakhe. Ngakho bangakhathazeki kakhulu, mhla izuzakele bazahlala. Njalo akula lutho abazalulusa, akula kulimala okungaba khona ngokuthi i-injections.
Kungedlula-ke inyanga ezimbili, i-12 weeks lay, lokhe kungelandaba.
Sithi thina ukuhlatshwa ama-vaccine amabili kuhle, kodwa ungaze ube uhlatshwe eyodwa iyavikela. Ngomzekeliso ngathi eyodwa injection ivikela 60%, eyesibili izovikela 90%. So kungaze kudlule kube zinyanga ezingaki, i-60 percent liyalo oyizuze nge-injection yokuqala iyakuveli lokhu ikhona i-protection, partial protection, but ingcono i-90%, 95% kule 60%.